So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 8 kumpalakazi 2021 igama ngontungameli Nkomo kwezihamba phambili kubhubhe abahlanu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula inkulungwane ezine 4031 belo mkhuhlane lo. Uhulumende uthi abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 bazakwaliswa ukugada amabhasi lemijova. Ivandla lezano PF lithi lithola usekelo olunengi kwabatsha abagoqela besifazana abaziwa ngokuthi ngama-slay queens. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abahlanu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula inkulungwane ezine 4031 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasebebulewe yilolu bhubhane laya ku-4718. Ugatsha lwezempilakahle luthi abaphethwe yilumkhuhlane sikhuluma nje isebe 11,908. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela i-coronavirus izolo njalo bangu-14,334. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezingamashumi amabili 18,587. Ukukhwela kwenani labatholakala belomkhuhlane lo kuza ngesikhathi uhulumende esithi abantu abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 bazakwaliswa ukugada izimota ezithwala uzulu ezigoqela amakhombi lamabhasi. Lokhu kwaziswe ngumphathi ntambo obona ngokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa ngemva komhlangano wabaphathi ntambo izolo. Lanxa engatshongo ukuthi umlayo lo uzaqala ukusebenza nini, uMutswangwa uthe siyeza isikhathi. Wengeze wathi uhulumende uzasungula indawo zokuhlabela uzulu lijekiseni ezilindweni zamabhasi ukwenzela labo abalokhe bengakahlatshwa abayabe befuna ukugada. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Kungabe kuliqhinga elingaphathisa ukuthi abantu bakhuthazwe ukuthi bayehlaba bavikele umkhuhlane we-COVID-19. Kodwa kumele sikuqaphele ukuthi abantu balamalungelo abo. Kuzafika esikhathini sokuthi abanye bale besitsho ukuthi bona balelungelo lokuthi banakekele imizimba yabo. Kodwa ke thina siyakhuthaza ukuthi abantu bahambe bayehlaba. Njalo siyakwazi ukuthi imithi elizweni leZimbabwe kayikeneli wonke umuntu. Ngalokho ke kungaba nzima ukuthi ubambe umuntu ngamandla ukuthi ayehlaba kadibe le mithi yakhona ayikeneli ngokugcweleyo.
Ukusungulwa kwendawo zokuhlabela abantu ezilindweni zamabhasi lamakhombi okukhulunywa nguhulumende ubona kusebenza yini?
Okokuqala ukuthi izindawo lapho kugadela khona abantu zinengi kakhulu. Emalokitshini sisuka emalokitshini abanjwe ngamawadi angu-29. Kambe ukuthi kungenza yini ukuthi koBulawayo zibe khona lezo ndawo wonke umuntu lapha egadela khona kuthiwe uzahlola ukuthi engabe ehlabile kumbe engahlabanga. Ngifaka umzekeliso, nxa ngimisa umtshova ngizihambela ngendlela kumbe ngihamba ngomasiye phambili, kambe ukuthi lapho emisa khona umtshova kungabe kulomuntu oyabe emele ukuthi ngihlabe yini kumbe lezo zindawo kuyazokuzindawo indawo nje ezisedolobheni phakathi esidikidikini lakiwa ama-terminus lawa nje avamileyo lapho kumakhona uzuko laba abagada ama-onderfiti bona kambe ukuthi bazabe kule ndawo lapho abahlatshwa khona yini kumbe kulo muntu omelele ukuthi ama-onderfiti ajibilika lapha bese bahlaba yini konke leyo yimizamo esibona ngazani kuthiwa iyisifiso esihle kodwa kunxase sibuya-ke phansi ku-ground kungaba nzima ukuthi i-implimente kumbe kwenzakale ngenxa yokuthi izindawo lapho abantu abagadela khona ikakhulu ngasikhuluma ngokugadelwa khona nxa sisedorobheni sisuke emalokithini sisemalokithini zindawo ezijiyeneyo kakhulu kuzahamba njani umuntu ophansi ecawuna jena letsholotsho umuntu ophansi kosikhobokhobo umuntu ophansi le etshelanyemba kambe ukuthi lakho kuyabe bekhona abantu ababalindileyo ezilindweni ngaphansi kwemthunzi yamachabela lamagonti bangabe bekhona yini abantu abazabahlaba thina sibona ngazani kuthiwa-ke konke lokho yizifiso ezinhle kodwa-ke ukuthi kwenzakale kuzaba nzima
Uhlelo lokuhlatshwa kwabantwana abaleminyaka ephakathi kwe-16 lengu-17 lona luhamba njani liyababona yini behlatshwa
uhlelo lolo soluqalisile ikakhulu ezikolo lapho kulabafundi khona abaqotshwana bebanga eliphezulu kancane labe singathi ngama-A-level yibo abangazani kuthiwa bahamba phambili nxa kusithi kuyahlatshwa bayafika-ke abezempilakahle babacele ezikolo khonaphana babahlabele khonaphana emaklasini kumbe eklasini ethize yabe ikhethiwe luhlelo oluqhubekayo abafundi kunganto abalwemukela kuhle kodwa laba sebethe baphuma ezikolo angikakubonisisi ukuthi kuhamba njani ngoba angikababoni besemagrosa kumbe bengaphansi kwezihlahla behlaba labo bantu emalokithini kodwa sengingakunanzela ukuthi ezikolo bayangena sibili basebenzisana logatsha lukahulumende olukhangele ngezemfundo ukuthi basondele ezikolo bathagethe laba abantwana abasafundi kakhulu abafundi A-level uhlelo oluqhubekayo so far sibona ngantwa kuqhubeka kuhle njalo labafundi abaningi bayakujabulela ukuthi labo bazafikelela luhlelo oluqhubekayo sibili ukuthi siyalukhuthaza ukuthi kuvekele phambili labazali bakhuthaza abantwana ukuthi bahlatshwe bavikele omicron lo osengenile elizweni kukhanya ngazantiwa uyi-silent assassin ubulala ethule njalo esikhathini esiningi kuthiwa ungabona uzubona izibonakaliso zangikhona uvele uyabusulimele emzimbeni yikho-ke siyakhuthaza ukuthi laba abasesibangeni sokuthi bahlabe bahlabe labanye abadala abalokhu bethandabuza ukuhlaba kabahlabe ngoba umkhuhlane lo uyingozi njalo ukhona usesekhona kwesikhathi eside
Umnumzana Thembelani Dube ngohlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Inhlanganiso emela intatheli sindaba iYoung Journalists Association ithi iyathokoza ngokulahlwa kwamacala okuphehla uDlakela abesetheswa intatheli sindaba uHopewell Chingono. Amacala la achithwe inkantolo ye-High Court kuthange isithi abachuchisi behlulekile ukuvesa ukuthi uChingono wephula uphi umthetho lokuthi wakwenza ngandlela bani. Sixoxele umkhokheli walenhlanganiso uLeo Munende.
Njengenhlanganiso thina sithi vele uHopewell wayengela ecala kwakuyikudlalisa isikhathi kwakuyikumethusela lokwethusela abanye lokwethusela ezinye intatheli izindaba ezingabe zilombono ofana lowakhe babengafuni sikukhiphe babengafuni sikubhale babengafuni sikukhulume yikho lokhu kwakusenzakala kuHopewell Chingono idale lenze into elunge kakhulu kodwa nalo idale liphuze kakhulu ngoba udaba lolu solulomnyaka lenyanga phezulu lukhonale lungenziwanga lutho
Likhala ngokuhlukuluzwa kodwa uhulumende uthi intatheli zindaba sezisebenza zikhululekile ngoba soweyesula imithetho efana le-IPA lephosa. Ungathini ngalokho?
Ukukhishwa kwemithetho efana le-IPA akutsho lutho. Ungakhayela ngathi lesisekelo sombuso esiqine kakhulu esingathi thina sigcina amalungelo wonke sikhuthaza uhulumende ukuthi ehloniphe amalungelo ethu wonke kodwa akwenziwa lokhu. So ukuthi umthetho awukho kumbe isisekelo sinjani awuncedi ngoba esiwubonayo ukuthi amapholisa lamasosha awusasebenzi phakathi kwemithetho sebesenza intando sebesitshaya sebesethusela bethunywa ngabadala abadala ethunywa abakhokheli belizwe so akutsho lutho lokho umbuso lo ka Mnumzana Emmerson Mnangagwa uyazifananela lo kamuyi uRobert Mugabe kundaba lezi zokusebenza kwentatha lezindaba
ukuze ilizwe lifike kuzinga lokuthi ilani njengentatheli izindaba selisuthiseka selisithi hayi ingempela sisebenza sikhululekile akula kuhlukuluzwa kuyini elingafuna ukubona kusenziwa
sifisa ukubona uhulumende ezikhipha endabeni lezi ezokusakaza ezikhipha ezimpepers ezikhipha ezedbc besebenze bezimele sifisa ukuthi efundise amapolice akhe amasocha akhe amaseyo ukuthi ehloniphe intatheli izindaba lomsebenzi waso sifisa njalo ukuthi evule ukusakaza elizweni evumele wonke olemali olemchina yokusakaza ezisakaze engihluleka sezehlulekile ukuthi lathi sithuthuke elizweni ehloniphe njalo amalungelo ethu ngoba esiubonayo ukuthi abantu abaningi ikakhulu izisebenzi zakhe azibona ingane intatheli indaba azilandaba la kodwa zingakwazi ukuthi hayi ukuthi kube lokuthuthuka yithi esiyabe sifuqa lathi sibhala ukuthi ilizwe liyephambili
uLeo Monende ukhokhela inhlanganiso emela intatheli izindaba iYoung Journalists Association. Ibandla lezanu PF lithi lithola amalunga amatsha amanengi agoqela besaba sakhulayo abayizicwicwicwi abazakala Slay Queens ngesingisi ngenxa yenhlelo zaleli bandla ezithuthukise lilunga laleli Joseph Chuma. Lanxa engababethanga ngamagama abanye osaziwayo asebephumele egcikeni besithi basekela iZanu PF kobulawayo ngomculi uSandra Ntebele kanye lonkosazana Sipho Masibuko owayeyimodeli njalo oqeqesha amantombazana kulumsebenzi. Nango uChuma exoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Usekelo lukhula ngendlela emangalisayo. I was also pleasantly shocked sibili ukuthi so kulantu angaka abantu ngangaka asifuna ukujoyina ibandla leZanu PF including even women, you know, the kind of women abana esingabathi ngama slay queens abana ongeke wacabanga ukuthi they want to be associated with politics and stuff like that. Babuya in numbers in droves, they are really coming up. We are seeing young businessmen coming up in numbers and droves. We are seeing ordinary citizens coming up in numbers and droves. So definitely it's exciting and it's something that I was like, wow, you know, and it's a good thing, it's a good feeling. Kodwa abantu bayasukuma sibili babuya bafuna ukujoin iZanu PF. Ngoba abanye yabona into le eZanu PF it's about ukuthi wena ungakhipha that blanket of hatred esigcwele abantu abaningi ebusweni. There's a lot of development happening being caused by this government of Ubaba Uithi Mnangagwa. A lot.
Ungasinika umzekeliso wenhlelo lezi othi ziqhutshwa nguhulumende ezingabe zikhanga abantu.
For example, Kangela, the perennial issue Kwaishangani, which was mooted in 1912 by the white men, it was never achieved. Come Ubaba Umgabe's time, it was never achieved. But look at where it is right now. Just in these 3 years, Ubaba Umlangagwa and get offices. It's so much advanced. And Indoliana, can you imagine the green belt it will create from Shangani and Gwaiko Nangale coming all the way up to Bulawayo? Amanzi, as I was saying, Bulawayo Lapa Ngoba. What industry, you must know that in Amanzi. Ama companies, Amanzi, the reason why they've closed down is because there's no water and there's no electricity. So once that Gwaiko Shangani dam solves the issue of water, can you imagine the resuscitation of industry? And can you imagine the farming opportunities as the Nzagala? Coming from Shangalo, we are all the way, you know, there's so much irrigation, so we are going to have food security, which is another important issue in any economical sector. Vision 2030 will now be easy to achieve. Once we have food security, once we have got enough water, and then once we have got electricity, look at Iwange, that expansion is almost done now as well. So we'll end up having a situation by Silama case that we need enough and end up having surplus. Look at the roads. They are being done. Most of the roads are actually being repaired as we speak right now. All all these are wonderful things, and people that really open eyes and without ukuba lomona ukhangela kuhle uyabona I progress dai abantu laba bazama ukukhona yeka khuluma kakhulu umuntu angibona but umsebenzi uyawenza uyazama and these things are exciting and these is izinto ezizilona even now untanga abantu hayi but abantu laba into abayenzayo kanti it makes sense and that's why they are joining.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezano PF ubexoxa le studio 7 ekobulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi uhulumende uphakathi kwemizamo yokuthatha izimota ezatshiywa ngumuyi umnumzana Genius Ginimbi kaDungure ezibalisa iLamborghini leRolls Royce ngoba engazibhatalelanga imithelo ngemfanelo kuZimra ekuzingeniseni elizweni. Isayithi ithi uZulu usekela umkhankaso oqhutshwa ngamalunga ePhalamende okuthi uhulumende esule umthelo we-$50 afuna ukuhlawulisa abantu abalabo makhalekhukhwini. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Hello, Studio 7. Mpanapa shuku ewangi. Kunjani kuna hapo imazini ya pichi ya hapo. Tina hapa uutu wa upi. Ama zizuru galini. Imari aitura kari. Afira akuranto noma eoto njihamba. Kunke kuma kusia opposite direction. No. Abantu kasizemene amandla onke. Abantu kabavote ngeqiniso. Akukhona lokuthi kube litshelwa manga yesikhathi sonke. No.
Ivuka njani balaleli beStudio 7? Livuswa ngihlanhla mahlangu eTswana eFrancis Town. Ithi kunjani lapha elikhona? Ngaphi ilanga liyatshisa? Sazi lonyaka ukuthi kanti uNkulunkulu silahlile yini? Izulu kasiliboni. Ekhaya lapha engizalwa khona emalungu elupane ngivusa umama unanhlanhla kumatshivuvu, ngivuse lo nkosikazi wami umampofana, ngivuse lo mdala wami unkomo uRJ, ngivuse lo mdala usathulana undivula uAfrika Chuma, ngivuse lo maluma uPaul Ngwenya oyinyanga, ngivuse lo mza wami uJabulani Ngwenya uthanda utshwala. Ithi livuswa ngihlanhla owemalungu owakomatshivovo khona phana koncube. Ithi ngiyabonga ngegama lenkosi uNkulunkulu abe lani izikhathi zonke. Amen.
Ye kuStudio 7 ngiyabingelela kubasakazi nakubalaleli. Ngithi nansi indaba kaDisemba iphitiphiti bazali kube nekhaya vele siludubo dubo lwakithi lolo asazi ukuthi lungenziwa njani bazali ivoti asazi ukuthi ivoti yasebenza izosisebenzela na ngoba nabala abantu ngathi ngompeta nje when comes kule zinto zamavoti ungathola ukuthi sebeqedile vele bona ngamavoti ka-2023 izali ifuna ukuthi nawo la abantu isithi mele nabo bahlakaniphe. Angithi abanye bavele kade basebenza naye izandla. So kufuze ukuthi behlakaniphe. Njalo imajority ngapha ngaphandle kwelizwe abantu njalo angeke basuke ngabe betshiye imisebenzi bebhalisele ukuvota. Phela yonke le minyaka sidla ngapha eMzansi. So ukuthiya lapho siyabhalisele ukuvota futhi khona ngani. Hayi sesiyi-stress futhi. Sesiyi-stress njalo abantu sofuze ukuthi ngesikhathi sokuvota bekade futhi bebelekayo bevota. Ambona ukuthi kungakwaniswa abantu abangaki khona lokho. Amboni mina wami umbono bekuyikuthi khona na angazi bona laba abahola abasiphetheyo ukuthi kukhona yini abangasizamela khona ukuthi abantu kube lula ukuthi bekwazi ukuyabhalisa emakhaya, bekwazi ukuyabhalisa okanye kube nama-polling station khona lapha negedini abantu befike bebhalise kwambana bejike bebuye emsebenzini ngoba ngapha yikho lapho esidla khona phela. Siyabonga ngoba ngiqophile lo ethembisi.
Nani bantu abadala Bantu abahle shuwa siyabonga kakhulu uhlelo lilwenzayo umsebenzi elowenzala uphiwa uNkulunkulu shuwa lina elikhulumayo kustudio 7 mina engikhulumayo uNcube Max ngiphuma ayolecholojo nzale lecholojo ngibonga shuwa inamba zenu isithethekeli nankwa endlini katate gomsigana ngiyabonga kakhulu umsebenzi elowenzayo uNkulunkulu angani ngaliphathise ligcine insuku zenu ziyande siyazisizwa into eziningi ejene ukusa kwamalanga suku zonke ngo-1 past 8 sihlangana lohlelo leni lisitshela izindaba ezikhona elizweni ngamazwi ngamazwi ajiyeneyo sibonga kakhulu siyezwa sibi lezindaba zamazwe ukuthi ilizwe ngelizwe kuphilwa njani kakhulu kwela Zimbabwe yilo lokuqala lile ndlala luloduba lilamali ligcwele ubuyanga asikwazi shuwa ukuthi tukamile inkomo ukuthi shuwa lokhu sizaphephela ngayo asikwazi izihlobo zethu labangane bafike bachiya kunjalo singazi ukuthi kuzaze kulungeni so hayi nje ndikhulumise shuwa lapeli hlala khona uNkulunkulu belani apelala khona uNkulunkulu belani elibusise lanini lanini kuzekube phakade amini yabonga kakhulu tungami inkomo ubonge kwimisela abanye bona abesebenza labo wonke ethi nto engabakhulumisa inkosi ibabusise
enda ndikorumelisa abasakazi bothe ba-Studio 7 nabalaleli bothe ndithi phephani ngaye-COVID ikubulaya bathu zwino ndithi pangane zimaski na social distancing shumise na sanitizer ikubulaya COVID ndikori apa ndikorilela bathu bamathebelelendi vakutshiswa ubaba ngabathu bambuso ngayeiphathi ya ZANU-PF ikubulaya shango and yobulaya shango zwino khoyo obed mpofu ndimuthu wawexindebeleni zwino ukujela bathu brazi bathu basindebeleni kojela ngamuthu wasindebeleni brazi zwino bathu basindebeleni bachise gayi vakujela zwithu zothe zasindebeleni bulawayo vojiya kudala bathu vashoneni pekrishi vojiya kudala bathu vashoneni na gayi na gayi wange na gayi na gayi vojena zwino richise hani vathu vorina rikuchiswa uvava na mavenda akuchiswa uvava na vasuta kuchiswa uvava richise hani shango shangoni ra vorina iwombera imeseji iye panda veife nabone pokemo hati na wotatiwa asafari na ufara na kuti hey voice message ndikombera ripare vasazi ba Studio 7 ndikombera nda
labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-Reuters ithi umthethwandaba weMelika wethule isinqumo esivimba umlayo kamongameli Joe Biden obamba izisebenzi zikahulumende wakhe ngamandla ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. I-AP yona ithi kulezibotshwa ezingamashumi phose amane 38 ezivele engozini yomlilo kwelinye ijele esigabeni seGitega kwele Burundi izolo. Singene kudaba lweMelika. Umongameli waleli lizwe umnumzana Joe Biden ukhulume lomkhokheli wele Russia umnumzana Vladimir Putin okwamahola amabili izolo wamxwayisa ukuthi engalokothi athumele amabutho akhe ukuyangena ngodlame kwele Ukraine. Umbiko wethulwe isigodlo sikaBiden iWhite House uthe uBiden uxwayise uPutin ukuthi engavele enze lokho iMelika labangane bayo baza kwethesa ele Russia izijeziso zenotho baphinde bathathe amanyathelo angavezwanga. Ukukhulumisana phakathi kwababili laba kuza ngesikhathi kulembiko ethi uPutin uqoqa ukuthumela amabutho akhe ukuyahluthuna ele Ukraine alenze ingxenye yeRussia. umsakazo wakwele Russia ORT wona ubike ukuthi uPutin utshele uBiden ukuthi akumelanga umanyano weNATO uthumele izikhali emazweni angcelelane leRussia afana layo iUkraine. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele incwadi kwezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
Kuqakathekile ukuthi sikunanzelele ukuthi lanxa ubaba uBiden ubekhuluma loPutin kodwa ubengakhulumi loPutin, ubekhuluma labangani beMelika, ubekhuluma labantu beMelika. I-foreign policy ye-America i-domestic politics as well, ngesiNgisi sisho kanjalo. Usuka akhulume labantu beMelika eziveza engumuntu oqinileyo. EMelika sokwaba ligugu ukuthi uPresident abonakale engumuntu omelana leRussia leChina kanjalo. Le Iran kuba yinto nje siyajwayelekayo yaba yinto yepolitiki yaseMelika. Ngakho ke ukukhuluma kwakhe lokuyana akula nguquko okungayenza ekucabangeni kweRussia. Baya kuzwisisa beRussia ukuthi ukhuluma kakhulu labantu beMelika.
Sikhuluma nje iRussia iphansi kwezijeziso zeMelika. Ubona ukwethuselwa ngezinye izijeziso kumethusa yini uPutin? Simbone ededa alubana ngempela ubejonge ukungena ngodlame kwele Ukraine.
Izijeziso zenotho ngeke azesabe uPutin nxa kuyikuthi uqathanisa izijeziso zenotho lokuthi iUkraine ibe phakathi kweNATO. Umbuthano wezempi wezomvikela okuthiwa yiNATO, North Atlantic Treaty Organization. Ngokuba yinto ebangwayo yona leyo i-expansion ukukhula kweNATO isiya emingceleni yeRussia. Nxa ngabe iRussia izabona ngale kocingo ngale komngcele sekule NATO ayisozi kwamukele khona lokho. Kuzaba yinkinga vele enkulu kakhulu. Kanti ke kuhle ukuthi kwayona iNATO ukuze ibe loncedo ibe lalapha engadluleli khona. Ukuze kube le world peace kakunceda ukuthi uexpande ucine usugqaqele iRussia kuyenze ize icine ithatha amanyathelo ayingozi angacina edala impi emhlabeni. Ngakho kumele bobabili bacabange kangcono, kodwa kangiboni ke ukuthi izijeziso zenotho nxa kuyikuthi sekulengozi ngempela iRussia ibonayo yokuthi kunational security yayo sekulengozi enkulu iyabe iyaqhubeka. Kodwa kathesa ngibona ukuthi ile njongo yokuhlasela iUkraine bona sengathi kuyingxoxo ekhulunywayo.
Kulokwesabela ukuthi ukuxabana kweMelika leRussia kungagcina kubangela impi phakathi kwamazwe omabili. Ubona kufika kulelo zinga na?
Angiboni ukuthi kungafika kulelo zinga ngokuba womabili amazwe ayakwazi ukuthi kalikho elingasila empini nxa esilwa womabili. Alikho elingayiwina impi. Ungakhangela izikhali abalazo lezo kuthiwa yinuclear. Ayimelika ngeke iphile, iRussia ngeke iphile, kanti kakupheleli khona lapho, iEurope ngeke iphile, amazwe amaningi ngeke iphile, ngoba nxa sekuhlaselwa kuyahlaselwa labangani balawo mazwe. Kuyinto izikhali lezi nuclear yizo ezenza ukuthi kungabi le Third World War. Kangiboni isenzeka. Ngoba phela impi yeMelika leRussia ngeke iyeke ukuthi cine impi yomhlaba wonke. Ngakho kungaphela abantu emhlabeni. Nethemba ke bazabe khuluma besethuselana besenza zonke lezi yazinto, kodwa ngeke baze bafike esibangeni sokuthi baye empini. Bazabe belokhu bevikana ngoba kuqakathekile kubo bobabili lasemhlabeni ukuthi bangayi empini, ngoba ngeke kusale umuntu emhlabeni.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abahlanu nge-COVID-19 eZimbabwe isolo, njalo kutholakale abedlula inkulungwane ezine 4031 belomkhuhlane lo. Uhulumende uthi abangakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 baza kwaliswa ukugada amabhasi lemijova. Ibandla lezano PF lithi lithola usekelo kwabantsha abagoqela abesifazana abaziwa ngokuthi ngama slay queens. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.